Uhulumende weBritane uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi kulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathintambo obona ngezwekazi le-Afrika uNkosazana Harriet Baldwin.
The UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Thumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yi-cyclone eshaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla nemithi lalokho okusuza amanzi ukuze ahlanzeke. Sithi njalo siza kuba khonale siphathisana, sicophisana labantu ngalesi siga esikhiye izilonda.
Kuqhubeke echasisana ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana nalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezi hlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe, uyazisa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala
khona.
UNkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyakuya kulabo abakudinga kakhulu. Siza kusa ku-Civil Society Organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeyinhlanganiso ezingatholi mbadalo. Asisoze langitsho sithumeze le mali ngohulumende.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lucia Dube okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kweleBrithani oweZimbabwe Diaspora Focus Group laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Sikube ne-disaster ngale ethini mani mani, bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu bethini mani mani bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kuningi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esiphume layo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizimusi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizimusi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizimusi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angaphromotha njani.
Uhulumende weBrithani uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuduke kwezomnotho, njalo lesi fiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela ngu-Ezra Chisos Banda.